Iza kamizi esiqokelazo zithi sifisa ukuthi uhulumende asungule umbuso wezabelo kuwonalo umnyaka ukuze kube lentuthuko ezigabeni zabo. Nangumnumzana Zwelithini Kabulo Stezi eGwanda North.
Ngikhangelele intuthuko yezabelo, khangelele ukuthi uhulumende kakathi pay particular attention sibili kwintuthuko yezabelo, ikakhulu esigabeni sezemgwaqo. Mgwaqo wethu maybe kakhulu, uhulumende kakalungisa uhlupho lwamanzi, asilungisele amadama, asifakele amabhole, abantu benelise ukufinyelela amanzi bengahluphekanga. Ye, uhulumende kakasilungisele njalo uhlupho lokuxhumana emkhathini, intanethi. Sikhangelele ukuthi-ke abantu benelise ukuthi baxhumane kwe-intanethi ukwenzela ukuthi lala abafunda ezikolo benelise ukuthi bathole izifundo.
Okugcizelelwe ngumnumzana Ezra Wadenga wegungwe kwa 12 eGwanda South othi uhulumende kusamele athathe amanyathelo ngalolu daba.
I-devolution iletha intuthuko enkulu kakhulu emaphandleni ezabelweni, yiyo engasilethela ukuthi ku-ground lapha uthole ukuthi silama dams, silama roads, bridges, clinics. Konke lokhu ngikhuluma kwakathesi vele kumile, akulalutho oluhambayo. But wakathesi hatshi, no implementation, kuyakhulunywa nje. Mina kuground lapha engikhona angayiboni, izathi vele kayikho, imelele as of yesterday.
Osakhulayo mnumzana Constantine Pofu eMabhiza eMadobo uthi balulindele ngamehlo abomvu uhlelo lombuso wezabelo.
Khangelela ukuthi khona amandla awe-local governance aye ebantwini ukuthi benelise ukuphatheka ezinhlelweni zikahulumende, njalo bathatha amanyathelo akulungisa izinto eziqondane lezigaba zabo. Njengabahlali basemadobo district, siphiwe amandla akuphatha lokuzenzela inhlelo zontuthuko, sisebenzise umnotho esilawo u-district yethu. Sikhangela ukuthi nxa sikhuluma nge-devolution sibe lolwazi ngokuthi sithola ingxenye enganani kumnotho welizwe kanye lalowo osezigabeni zethu.
Umnumzana Ntando Ndlela wefilabhosi oyisikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ezansi emandebeleni uthi urhulumende kazimiselanga ukusungula umbuso wezabelo.
Udonsa inyawo kukahulumende ukuthi ayimplimente kumbe ayenze yenzakale i-devolution, kutshengisa ukuthi vele kayifuni. Uhulumende lo weZANU-PF wayevele efoswe ngumumo, wayefoswe i-MDC eyayingxenye kahulumende ngaleso sikhathi, ukuba i-MDC yatshengisa ukuba ayisoze ivume i-constitution engela-devolution. Kodwa iZANU-PF yinto esibile ngekho engqondweni yabo, into engekho enhliziyweni yabo, into ye-devolution. Inkangelelo zethu ziyabe zikhona, kodwa siyazi ngeqiniso ukuba akulanda uhulumende weZANU-PF azayenza, ngoba i-devolution ivele kayifuni.
Kodwa unkosikazi Sipho Mkoni ongumeli wedalela ephalamende uthi kulo mthetho abasawulungisisa ukuze kusungule umbuso wezabelo ngokugcweleyo.
Isizathu why i-devolution ingakabi khona yikuthi isamelele i-Act of Parliament. Ngamafitshane i-Act of Parliament le iyeza kusho ukuthi kufanele i-devolution iqhutshwe kanjani ezigabeni ezishiyeneyo. So ngokunjalo nje ngilethemba lokuthi lo nyaka nje umnyaka usuqalisile, sizabona ukuphutshiswa kwayo i-Act of Parliament eyiyo etsho ukuthi khona kufanele kusetshenzwe kanjani ngezigaba ngezigaba.
Kusenjalo iningi lezakhamizi ezaphiwa inhlanyelo yohlelo lukahulumende lukagatshompo zikhala izimathonsi ngemva kokusebenzela ize. Iningi lithi enye inhlanyelo elayiphiwayo kayimilanga osekudala ukuthi betshale kutsha. Nangunkosikazi Janet Nkala.
Asakhangelanga isivune besisikhangelele sithi ngoba usinikele inhlanyelo, kanti inhlanyelo yakhona futhi kayisasebenzanga lutho, ayimili. Sesibuye sacupha eziphaleni sahlangela nalowo kade silawo omdala, okukhanya ukuthi asoze kuhambe kuhle. Izulu liyana sibili kuhle kakhulu, kodwa kuzasihluphe esivuneni lapho ngoba sihlangele umombo ongahlolwanga, sihlangele engakhethekanga.
Lanxa kunjalo iningi lithi likhangelele isivuno esingcono lonyaka izulu lingaqhubeka lisina. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ng-Albert Ncube.